Abakhulume nomsakazi weStudio 7 bathi sebephila nzima ngoba kabasenelisi ukuthengisa impahla etshiyeneyo. Bathi lokhu kwenziwa ukuthi uhulumende lokhu evimbile endaweni zokuthengisela impahla yabo esesaba ukuthi kungamemetheka igciwane leCOVID-19. Uhulumende weZimbabwe usanda kuthatha isinqumo sokuthi kuvulwe amanye amankampani okwesikhatshana ngelanga ukuze abanye abantu benelise ukuziphilisa. Kodwa lokhu kuvalwe ngci emgwaqweni okuthengisa impahla etshiyeneyo. Unkosikazi Zelda Ndlovu, okunhlanganiso yabantu abathenga bethengisa impahla eyeZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations, uthi banengi kakhulu ababhekane lohlupho lokuswela ukudla lokunye ngenxa yokuvalelwa ezindlini.
Ngikhuluma nje abantu abaningi lapha osomabhizimisi ngama-single parents. Ngikhuluma nje nxa sehlezi phansi akusela plan angayenza. Njalo zonke isuku uvuka ikhiphe imali ezama ukuthi abeke ukudla phezu kwetafula. Ngokubheka kwami sebeze beqalisa abanye khathesi ukunika abantwana ukudla kanye ngosuku.
Unkosikazi Ndlovu uthi kuza kuba nzima ukuthi bavuselele amabhizimusi abo lungaqitshwa uhlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini eZimbabwe. Uthi amalunga enhlanganiso le esesebenzisa imali okumele bathenge ngayo impahla yokuthengisa kuZulu.
Zonke isuku bayakhipha imali yana bethenga ukudla, bekhipha imali yana besebenzisa bencedisana labantu ababo endlini behlezi, okutsho ukuthi sebedle bazibadlale ikhapitali.
Okwethulwe ngunkosikazi Ndlovu kusekelwa ngumnumzana Permanent Sibanda, okunhlanganiso le esigabeni seLupane esabelweni seMathebeleleni North.
Uma ungaze kuvulwe nxa i-lockdown isisusiwe, kuzaba lobunzima obukhulu ngoba abantu abaselazimali zokuqala katsha amabhizimusi abo. Le ntengo kade behoda ngayo singakangeni ku-lockdown isikhuphuke kakhulu, siphezulu okubana lo muntu ongabe funa ukusiza kumbe ncedisa sokumele cabanga ukuncedisa ngenkalakatha zemali.
Usibanda laye uthi baza kwehluleka ukuvuselela amabhizimusi abo lungaqitshwa uhlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-coronavirus lockdown.
Boni ngani kuzaba nzima kakhulu nxa sekubuyelwa, kuphinde kube nzima kulaba kade besebenza sibili imisebenzi beqhatshiwe ngoba amakampani abemile. Njengoba amakampani abemile, ukuqala phansi kuzaba nzima kumankampani.
Umkhokheli wenhlanganiso le eGwanda, unkosikazi Mary Mayimbo, ukhuthaza uhulumende ukuba avuselele umnotho abantu bathole okokwenza.
Lalabo abathi bayanceda kodwa uhulumende weZimbabwe uyancindezela futhi, ngoba izimali ziyangena kodwa ukuthi zingena zisibi ziphume zisiya ngapi akusabonakali. Njoba nango le COVID yangona ikwamanye amazwe iyayingezeleleka, so nxa kuyengezeleleka kwamanye amazwe lathi kona pha eZimbabwe iyakopa layike ikhangela ukuthi wo nxa iSouth Africa layi sithe khona kumbe 3 months iZimbabwe layi ilandelela khona lokho amabhoda avaliwe, abantu bebephila ngokukhrosa amabhoda besiyethenga ukudla kwawo le mpahla zabo kubo South Africa ngoba intengo yangona inganeni, kodwa kathesi bayakhrosa besiya ngaphi.
Unkosikazi Mayimbo ufisa ukuthi amadolobho wonke avuselele indawo zokuthengisela impahla etshiyeneyo ukwenzela ukuthi benelise ukuzithuthukisa.
Uhulumende phezu kwakhona oko abe sesithi ama-SMEs, amavenda, ama-informal traders kababhalise ukuze bathole uncedo, baphiwe amalayini e-net one. Ngikhuluma kunje-ke amalayini lawa a-empty ala ngitsho lalutho okokuthi abantu sebemangele ukuthi kanti uhulumende ukuthi uyasincedisa. Kathesi akula lanto ephumayo, kuhamba njani?
Bakhona njalo abachothoza okwenziwa nguhulumende lamakhansili abhidliza izakhiwo ezokuthengisela impahla emigwaqweni okuthiwa akazikho emthethweni. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomphathintambo obona ngezabesifazane, amabhizimusi amancane lokunye, unkosikazi Sithembiso Nyoni. Ngesikhathi lolu daba lulotshwa ubelokhe engakawuphenduli umlayezo esimthumele ebulenjini bokuxhumana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.